Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lingalithola njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine ngolwesihlanu mhlaka 23 lwezi 2019 nguChrist Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
kulo mthetho lwe-Urban Councils Act oyiwo umthetho osetshenziswayo ukuphatha amadolobho ngama-local authorities in urban centers. Lowo mthetho usobala ukuthi lokho okwenziwe nguhulumende akukho emthethweni.
Umantshi wakobulawayo ugweba olwela ilungelo likaZulu umnumzana Josphat Mzacangulube labanye abathathu ukuhlala ejele okweminyaka eyisikhombisa.
Idale lona lithi abantu laba icala abalenzayo likhulu kakhulu yile lenza ukuthi ama WhatsApp avalwe. Into yona le ngibe ngiqala ukuyizwa ngoba kayizange ikhulunywe enkantolo. So ezinye izinto esezikhulunywa ngumanje ayisizo izinto esasizikhuluma enkantolo.
Isinqumo sikahulumende sokuguqula amanye amabizo emigwaqo kobulawayo lakwamanye amadolobho sesicunule abanye. Uhlelo Woza Friday liviki silomculi womdumo werumba ugibela bemsola ehamba leqembu lakhe elibizwa ngokuthi yiPhohlani Sounds. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umantshi wakobulawayo lamhlanje ugwebe umnumzana Josphat Mzacangulube labanye abathathu ukuba behlale ejele okweminyaka eyisikhombisa ngemva kokutholakala kwabo belecala lokuphatheka kudlakela olwenzakale ngozibandlela lonyaka. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umchuchisi umnumzana Jethro Mada utshele idale ukuba uJosphat Mzacangulube, uMelusi Moyo, uOtilius Vanda loFortune Masuku batshisa imota ezintathu badiliza umduli womuzi kankosikazi Eva Bitu owayengumgcinisihlalo wohlangothi lwabesifazana kuZANU PF kobulawayo babulala lamafasitela omuzi wakhe ngozibandlela lonyaka kudlakela olwaba khona ilizwe lonke. Igqwetha elimele uNgulube enenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu abameli lawyers for human rights umnumzana Ngqobani Sithole uchasisa ngesigwebo lesi.
Yeah, idale selikonvictile la sentenza selibabambe belecala sokuthi kufuze bapike iminyaka eyisithupha. Kuyikuthi idale lona lithi abantu laba icala abalenzayo likhulu kakhulu yile lenza ukuthi ama WhatsApp avalwe. Into yona le ngibe ngiqala ukuyizwa ngoba kayizange ikhulunywe enkantolo. So ezinye izinto esezikhulunywa ngumanje ayisizo izinto esasizikhuluma enkantolo. Kungasenani because okwenzakele thina sokumele senze ukuthi siya High Court siyaphila. Yes, yeah, ukhipha umnyaka owodwa kweyi-7. So baza seva 6 years.
Esethula isigwebo sakhe uMantshi Tashaya uchaze ukuba abane laba baphatheka kudlakela njalo basebenzisa inkundla zokuxhumana zebulenjini ukutshotshozela uZulu umvukela kwabanyela ukuba uhulumende avale ubulembu okwensuku ezintathu. Wengeze ethi icala leli lilesisindo esikhulu okwamagama esingadingi ukuthi umuntu engagwetshwa i-community service lesicelo sokuthi bathethelelwe ngoba bedale icala okwakuqala singemukeleki. UTashaya ebegwebe uNgulube labanye bakhe iminyaka eyisikhombisa kodwa wabeka eceleni owodwa ongabuyiselwa nxa bengadala icala elifanayo eminyakeni emihlanu elandelayo. Ngemva kokwethulwa kwesigwebo iningi labantu likhalile njalo izibotshwa lezi zize emthethwandaba zifakwe izankosi ezandleni lasenyaweni. Bese ungamaviki phose amabili izibotshwa lezi zilinde ukuzogwetshwa okubangele ukuba uThashaya ahatanise umthuthisi ukuba adinge imota iyethatha izibotshwa. Impahla ebikwa ibhidlizwe ngabanelaba igoqela imota ezintathu lamafasiteli endlu okubikwa kubiza amadola eMelika adlula inkulungwane eziyisificamunwe munye lengxenye i-US $95,000. UNgulube uke wama kukhetho olwedlule ezimele njengelunga ledale lephalamende ebulawayo South futhi uSibanda wayeme njengokhansila webandla le-People First. Amagqwetha abane laba akhangelelwe ukuphikisa isigwebo emthethwandaba waphezulu oye-High Court becela lokuthi bavunyelwe ukuhlawula isibambiso se-bail besalinde ukulalelwa kwesicelo. Ngimele iStudio 7 yiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Uhulumende uthi uzasungula imali lesisindo esikhulu kulandela kwethulwa kwemali yama $2 lama $5. Esethulela intatheli zindaba lombiko eHarare lamhlanje usibalukhulu wogatsha lwezemali umnumzana George Kuba Matanga uthe bebezavele bethule imali elesisindo esiphezulu ngesikhathi besungula enye le ngenyanga edluleyo kodwa makubona kufanele ukuthi baqale ngencinyane. Ephendula umbuzo wokuthi bazaqeda njani udubo lokuthengisa imali yakwamanye amazwe emkambo wensitha, umsekeli kamphathi ntambo wezemali umnumzana Clemens Chiluwa uthe abathenga bethengisa impahla phandle kwelizwe bazabuzisiswa ukuthi bayithethe ngapi imali yaphandle kwelizwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ingcwethi ecubungela izenotho umnumzana Masimba Kujera.
Kuyinto ezenza ukuthi intengo zikhwele njalo i-inflation iqonge ngoba ungakhangelisisa uzabona ukuthi abantu abathengisa izimali bazithengisa befuna ukuthi bazigcine in bigger notes. So engaletha ama-bigger denominations on the market kuzatsho ukuthi abantu izimali lezo ziyabe zingabuyeli ebhenki njalo uyabe ulama-problems awokuthi intengo zizakhwela zilanda ama-notes lawana.
Kathi esungula imali le entsha umphathi ntambo wezemali sezwa imbiko yokubana isizathu sokuthi basungule imali yesisindo esincane kumbe ngesilungu abathi ngama small denominations kwakuyikuthi bafuna ukuvikela abantu abayebezama ukuthi bazivazele imali. Kodwa kathesi sesizwa kuthiwa sekulenye imali enkulu ezasungulwa. Ubona njani wena lo?
Uyamangalisa njalo uzabona ukuthi imali esibonayo kathesi abathumi lama $5. Ubungubaba uMangusha osiyele ukuthi imali isizabuya kuma-banks. Kodwa ngibona njengani lapha ngubaba uMthuli Ncube. Ngingazi ukuthi uhamba kanjani ngoba siyakwazi ukuthi into ze-monetary policy siyazikhangela ukuthi uGaviyana wase-reserve banking nguye osikele ukuthi uzabe uhamba kanjani.
Abazatholakala belemali yaphandle kwelizwe kuzamele baveze ukuthi ivela ngapi. Ukubona njani wena lo?
Ubona njengani lungaba ludubo sibili nxa sikhangela ukuthi abantu bathunyelwa izimali izihlobo eziphandle kwelizwe njalo akuyicala ukuthi umuntu abe le foreign currency. So angazi ukuthi kungani umphathi ntambo efuna ukuthi umuntu epheze ukuthi imali wayithola ngapi. Kulabanye khathesi abazuza amasalari abo nge-foreign currency. So angazi ukuthi bona bezatshoni nxa bengabantu bale foreign currency. Ubona njengani ubaba uNcube sebephelelwe ngumphako lapha kundaba le yokudila labantu abathengisa i-foreign currency lapha emkambeni owenzile.
Alo-ke ngumnumzana Masimba Kutshera ingcwethi ecubungula ezenotho ube khuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave, la kushortwave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7 futhi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave la ku short wave 4930 13860 la ku 15460 kilohertz ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930 13860 la ku 15460 kilohertz kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Isinqumo sikahulumende esokugoqula amanye amabizo emigwaqo kobulawayo lwakwamanye amadolobho sesicunule abanye abathi amanye amabizo awaziwa nguZulu ikakhulu esigabeni seMathebeleland leNkabazwe. Abanye njalo ngabathi kuyamangalisa ukuthi kobulawayo akula mabizo amaqhawe afana lakamnumzana Sydney Malunga, Dumiso Dabengwa, Welshman Mabena, labanye ababe kubandla lezaphu lisakhokhelwa umuyi umnumzana Joshua Nkomo. Abanye ngabasola kakhulu ukuthi umgwaqo olodumo u-6th Avenue usuzabizwa ngokuthi ngu-Emerson Lambuzo Mnangagwa Way. Umnumzana Nick Mangwana unobhala ugatsha olubona ngokwethulwa kwimbiko ulobe ngalinguquko enkundleni yokuxhumana ebulenjini eTwitter. UGibbs Dube uStudio 7 uxoxe legqwetha elilwela ilungelo likaZulu umnumzana Machobana Ncube, umnumzana Joseph Chuma wezanu PF labanye abantu kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni ngalolu daba ebulenjini beFacebook.
Section 276 isekelo sombuso leso ukuthi ucreate into esithi devolution and then upha ama local authorities okungamadolobha lezabelo zemaphandleni amandla okuthi okwenzakala kulezo ndawo kube yibo abaphathayo. So uhulumende esithi central government kulezinto angafuzanga azenze ezenziwa yilocal authority like ukuphathwa kwamadolobho. Bese sibuya ke kulomthetho lo esithi Urban Councils Act oyiwo umthetho osetshenziswayo ukuphatha amadolobho ngama local authorities in urban centers. Lowo mthetho usobala ukuthi lokho okwenziwe nguhulumende akukho emthethweni. Ukutshintshwa kwamabizo amadolobha kwenziwa ngama local authorities yiwo alomlando, yiwo alamandla ukuthi nxa kuthe kwenziwa idorobho kwakhiwa kwafakwa imigwaqo kwenziwa amasebhabhu abe yiwo azanika lawo masebhabhu lemigwaqo amabizo. Asonto eyenziwa nguhulumende le yenziwa ngama-local authorities.
Amadolobho alelungelo bani lokuthi angagugula khonokho?
Kufuze ukuthi ahambe emthethweni e-High Court ayetsha i-review application kwesule lokho ngoba okwenziwe akukwemthethweni. I-cabinet vele kayilawo amandla okuthi yenze khona kwekwenzileyo.
Ye, okwamanje-ke sithathe ubaba uJoseph Chuma webandla le-ZANU PF.
Mina ngibona ndaso isikhathi sokuthi siwenze ukuzikhangelana lokuguqulana kwakwamabizo emigwaqo lani lani akuqakathekanga khona kwayo. Into eqakathekileyo kathesi yikuthi bona sikhangele mntu bona sizibhedlela sifika zivuselela njani ekusileni hospital leyathi ikhona ngoba bonkomo sizayivula njani, imigwaqo naleyo sigcwele amaphodoza nalawa sizagqiba njani. Kulabanye abantu abasebenza lo president kodwa besengizinto bezenzile eceleni and unfortunately kubisela isinqumo lezizini kapresident emuva. Lokhu kufuna ukuthi sisobala sibili ukuthi indoda lana iyazama ngamandla onke igidimiye liyele kathesi ukhangela lapho ezithama ngaphuma esithi zami kuyakhankasa ukuthi yena adinga i-investment for iZimbabwe abantu basala babahlala bechaya lapha ngamapholisa. Uzwe ukuthi kanti why kusenzakala nxa ephumile kuphela nxa ekhona usuze ukuzeukuthi kwenzakeni. So kuhle kubonakaivele kulaba abantu abasebenza kuhulumende abavele bejonge ukubusela into le emuva ukumeka fit into leyo ayisebenzi ayisucceed and most of them are civil servants. Besisiphambanisa sisehluleka ukulungisa ilizwe lethu ngenxa yezinto zabe zibolileyo lapho kuzenza lepho ukujikela upresidenti emadakeni a-unnecessary.
Yes, siyakuzwa kakhulu ke Golide. Silobaba umsomi Mlilo.
Uhulumende kumbe ngithi umongameli ngapha eceleni lakithi ngapha ake emukele ikuhle izandla zakhe zisangcolile okuthi ngakwaqhuba inhlelo leziyana zokuxolelana ekwenzakalayo umbhuqazi lwana bona phela lokho kungakaqedwa lokhuya kodwa kathesi uma sokuthiwa sokufakwa amabizo ezi-three team lezi ambona ngathi akuqakathekanga okumele sibili kukhulunywe ngakho akwenziwa kukhangelewa into ezivele eziseceleni ezingasincedi ngalutho so asizamele ukuthi uhulumende wethu kakhulu asincedise akhangele into ezihlupha abantu kakhulu ayekele lokho kunye kuvele kungazuze kusincede ngalutho kulokho kukhulunywa ngamabizo ukuthi i-streetless singemizo leli hhayi kukhana kuledi letafuleni
Labo-ke ngabanye abaxoxe lo Gibbs Dube we-Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni siluthulela ebulenjini bokuxhumana be-Facebook ukhasi le-VOA Ndebele. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela udaba lokuguqulwa kwamabizo emigwaqo emadolobheni atshiyeneyo eminye inikezwa ibizo likamongameli Emmerson Mnangagwa. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ake sikhangele esivela kumanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump wele Melika kanye lomkakhe unkosikazi Melania Trump bamanyane emthandazweni wokungcwatshwa kwabebutho ababili abafele engozini yokuwa kwendizamtshina ye-helicopter kwele Afghanistan. Omunye wabasungula inkampani yezimota Tesla u-Elon Musk uphawule ukusebenza kwemota yabo entsha esebenzisa amandla kagetsi e-Tesla Cybertruck esigodlweni sale inkampani ese-Tesla Design Center esise-California khonapha kwele Melika. Elemelika lithi likhathazekile ngemizamo yele-China yokungenela liphazamisa ukuqhutshwa kwekhetho lokudinga umongameli wakwele-Taiwan. Kube lezehlakalo zengozi zezimota ezedlula amachumi amahlanu ezibangelwe isimo somkhathi eDenver khonapha kwele Melika ngomva kokuna kwe-snow esinene. Kule nkulungwane lenkulungwane zabeZimbabwe abangena kwele Botswana okungekho emthethweni asebebotshiwe babuyiselwa ekhaya. Lokhe amapolisa eBotswana isungule umkhankaso avame ukuwenza minyaka yonke ngesikhathi sekhefu leKhisimusi okulwisana lokudalwa kwamacala. Okuningi asikuzweni kuntathele izindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya eseHaviron kwele Botswana.
Ngesikhathi inenyi labeZimbabwe elihlala ngaphandle kwelizwe lilungiselela ukuphindela ekhaya ukuyakuba lesihlobo labangani kulukhuni kwabaseBotswana ongekho emthethweni ngesikhathi amapholisa alelizwe esesungule umkhankaso avame ukwenza minyaka yonke wokulwisana lokudalwa kwamacala. Mhlaka 1 lwezi amapholisa weBotswana asungula amalanga angamachuma esithupha okulwisana lokudalwa kwamacala ukuguqela ukubutha abangena elizweni okungekho emthethweni. AbeZimbabwe abaseBotswana ongekho emthethweni abafana lonkosikazi Emil Dube bathi akusahambeki ezindleleni ngoba kugcwele amapholisa.
Kuyabotshwa akudlalwa endleleni, ikakhulu abantu bekhaya babanjwa ngobuningi, akuntshintshanga lutho ngokungena kukahulumende omtsha eBotswana. Abantu lokhu bebuyiselwa ekhaya ngobuningi.
Ele Botswana lisanda ukuqhuba ukhetho lokudinga uhulumende omutsha ngenyanga kaMfumfu lapho umongameli Mokgweetsi Masisi anqobe khona. Ngaphansi kwahulumende osanda kwehla ehlalweni uMnumzana Ian Khama abeZimbabwe bebesidla imbuya ngoluthi bebuyiselwa njalo nje uma bezama ukungena eBotswana okungekho emthethweni. UMnumzana Isaac Ndlovu isalwane seZimbabwe eHabroni uthi akulamahluko phansi kukahulumende omutsha, amapholisa aseqinise imigoqo abayifaka emgwaqweni ama-roadblocks bedinga abangena elizweni okungekho emthethweni.
Khathesi sibona ukuthi sokulenani eliphezulu lamapolisi emgwaqweni bedinga abangena elizweni okungekho emthethweni. Iningi labantu liyangena kwele Botswana ngenxa yesimo esilikhuni ekhaya. Ngabona yikho ele Botswana seliqinise imikhankaso.
Iningi elingelancwadi eziqondileyo zokuhlala eBotswana likhala ngokuthi kuzaba nzima ukuphindela ekhaya ngesikhathi sekhefu lekhisimusi ngenxa yama-roadblocks akhona endleleni.
Lesi yisikhathi sokuthi siyebona izihlobo labangane ngesikhathi sekhisimusi. Kodwa uhambeki ngenxa yokuthi kulamapholisa amaningi endleleni. Yuhamba wadiz wabhadaluzwe wenelise ukuyaphuma eboda.
Akula nani elicacileyo sabe ihlelo lolu dubo, kodwa amapholisa athi asebebanjiwe bayedlula inkulungwane ezine lokhu umkhankaso lo usungulwe ekuqaliseni kwayona le inyanga kaLwezi. Ele Botswana lithi lisebenzisa imali ephezulu efika isigidi samapula ukuwisela beZimbabwe abangena elizweni ongekho emthethweni. Kodwa ele Botswana liyavuma ukuthi lilwa impi eliyehluleka ukunqoba ngoba abeZimbabwe ababuyiselwa emuva bangena elizweni izimoto zisanda kubachitha emngcelweni wePlumtree. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHebron kwele Botswana.
Kwezemidlalo, imidlalo yenguqu yesigaba seCastellaga Premier Soccer League ingena kuviki lamathumi amathathu lambili kulimpela viki, njalo amaqembu alwisa ukuphakamisa isicoco salonyaka kuzamele abophe ziqine ngoba ibhekane lemidlalo enzima kakhulu. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njandi usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Kusasa ngomgqibelo iqembu elihlezi endaweni yesibili engalaneni yemiklomelo elechikenini lizavakatshela elebulawayo Chiefs enkundleni eluveve, njalo lo mdlalo ukhangelelwe ngabaningi abalandela umdlalo wenguqu ngenxa yokunyonkolozana okuhlala kusenziwa yilawo maqembu ebulenjini beTwitter. Phezu kwalokho, iqembu lebulawayo Chiefs livele lisesimeni esibi engalaneni yemiklomelo njengoba lihlezi endaweni yesine nxa usuka emsileni, ngokutsho ukuba kumele linqobe ukuze lithuthukise amathuba okusinda kugunyulweni kwisigaba saphezulu ekupheleni kwesizini. Nakwelinye icele, iqembu lechikenini lona imiklomelo ngamashumi amahlanu nantathu lalo kumele linqobe ukuze lithuthukise amathuba alo okuphakamisa inkezo ye-PSL. Komunye umdlalo ozadlalwa kusasa, iqembu leHarare City lizadibana leLeyada enkundleni yeRufaro. Lawa maqembu alwisa ukusinda ekugunyulweni kwisigaba saphezulu njengoba iqembu leHarare City lihlezi endaweni yeshumi lambili lile miklomelo ngamashumi amathathu lesikhombisa, kuthi eLeyada lihlezi endaweni yesibili nxa usuka emsileni lile miklomelo ngamashumi amathathu lambili. Imidlalo iqhubekela phambili ngensonto, lapho iqembu leHighlanders lona elihlezi endaweni yethoba mnembili elizanqikelana khona lelo Manchester Diamonds elihlezi endaweni yethoba mnomunye. Umqeqeshi weqembu leHighlanders uHendrik Pierre de Jong uthele umdlalo kawusoze ube lula ngoba lawa maqembu ayehlukaniswe ngumklomelo owodwa engalaneni.
Si lemklomelo engamachumi amane lambili ikanti bona balemklomelo engamachumi amane lodwa, yikho ke lo mdlalo kawusoze ube lula ngoba iqembu le Manchester Diamonds iqembu eliqinileyo njalo labadlali abadlala kuhle. Sizabe singekhaya thina, okutsho ukuba sizabe silosekelo lwabalandeli njalo sizazama ukuba sithole yomithathu imiklomelo.
Kweminye imidlalo yangesonto, iqembu elihlezi phezu kwengalane leCapes United lona elitshiya elechikenini yemiklomelo emibili lizadibana lele Dynamo senkundleni yeNational Sports Stadium. Iqembu leChapungu lizemukela intshantshu kanyekenye iqembu leFC Platinum lona elihlezi endaweni yesithathu engalaneni ngase-Ascot Stadium. Ngesonto njalo, iqembu leBlack Rhinos lizadlala leLenkezi Platinum Stars ngaseRuvaro. Iqembu leMshwane Stars lizadlala leTel 1 ngaseTrojan Mine. Iqembu leHwange lizadlala leHerentals ngaseColliery, kuthi iqembu leTriangle lizadibana lele PC Caribbean ngaseKibo. Kusenjalo, ekupheleni kwalimpela viki kuzabe sekusaziwa ukuba yiwaphi amaqembu azabe edlala kusigaba se-PSL evela kusigaba seka-Division 1 ngomnyaka ozayo, njengoba imidlalo ifika komnindi yacina kuzigaba ezibalisayo ese-Southern Region, ese-Eastern Region kanye laku-Central Region. Kusigaba se-Northern Region, iqembu lebutho leZimbabwe ele-Cranbourne Bullets yilo elitholele lilungelo, ikanti ku-Southern Region umbango uphakathi kweqembu leBulawayo City lele-Talent Vision. Kusigaba se-Eastern Region umbango uphakathi kweqembu le Tenax kanye lele Buffaloes, ukuthi kuCentral Region umbango uphakathi kweqembu leShasham kanye lele Wawa. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Woza Woza Friday, kuhlelo Woza Friday liviki silomculi womdumo werumba ugibela bemsola ehamba leqembu lakhe libizwa ngokuthi yiFortlani Sounds. Leli qembu lisanda kwethula idlalade elitsha elilesihloko esithiwa Niphiwa Amandla. Untungameli Nkomo Studio 7 uyalandisa.
ngaphambili idlala telika gibela bemsola elesikhombisa kanti njalo liqukethe ingoma eziyisikhombisa lele sihloko esithi niphiwa amandla ugibela bemsola uhlabela ekwele South Africa lanxa nje edabuka ePlumtree ingoma ezikuleli dlalade zigoqela ethi idlozeli njani lale ethi oziphethe kahle Siqale ngokubuza umhlabeleli ukuthi uyake ayidlala yini amagigi ekhaya njengoba ehlabela nje ekwele South Africa.
Ekhaya bengingakaze ngiyenze amagigi khona ngoba kusakhona into ezinye engisazihlanganisa ezingakahlangani ngendlela. And nalapha eGoli hayi ngiya nje studio senior record but nokupromota nginokupromota nje eGoli abaningi bayangazi.
Litholakala ngaphi idlalade?
Abangabe befuna ukulithola lelo dlalade bangafonela mina kule number ethi mina gibela bemsola igama lami lamampela ngumishayeli Ndlovu. Abanye bangazi ngophilani nomntaka amathapha emalalume emakuleni kulapho esiyakhe khona. Abafuna ama CD wathola kimi bangafonela kule number ethi 061 620 5665 noma 078 3305 467.
Lengethi ukubekezela ngathini kubalandeli gibela
kubalandeli nje ngingathanda ukuthi ngikusho kubo ningajabula kakhulu ngekhisimusi mani lidlala nani nililalele ikakhulu abayazi ukuthi imiro yakithi ulimi lwesikhalanga ngithemba ukuthi bazolijabulela kakhulu ngingathanda futhi ukuthi ma kukhona abangikhuthazayo basho bangikhuthaze kule number esengishilo siyakhena siye phambili umculo uma ngisaphila ngizohlala ngiwuleta njalo
ngaphose lokugcina
bonga imina njalo ugibela bemsola udabule iproblem inkinga ziyagibelana inkinga phezu kweyinye yonjalo le nkuzi kampandla kade belo beyijikitela ngembazi nemkhonto bethi bayilimaza kanti bayinikeza amandla yaqhubeki loku ikhonya ingaphandle kwesibaya zafohla ezikampandla zayilandela zayishona phakathi ensimini kamkhulu Magwaza waphuma esephethe izagila zombili wathi kwenze njani na umkhuluko ozala umama loyo ucakite omnyama ophuma esidulini muva komuzwa kwandlovu amaqhuda abikelana kajeni kuya benyatha obusonga busomluka inkomo ezandla ekhaya ngokusela belusi
uphuma ke enkundleni ugibela bemsola lefohlani sounds ngale ethi
Gibela bemsola isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singake dlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Umantshi wakobulawayo ugweba umnumzana Josephat Mzaca Ngulube olwela ilungelo loluntu labanye abathathu ukuhlala ejele kweminyaka yesikhombisa. Isinqumo sikahulumende sokuguqula amanye amabizo emigwaqo kobulawayo sidala inkulumo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje igama nguChris Gande lilali.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.